Ababili laba bathinte indaba ezitshiyeneyo ezifana lokusungula imisebenzi, ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana, ikakhulu elokuthi bakhiphe izisu kanye lodaba lwabantu bokuza abangena eMelika bengelamaphepha. Abancintisa bephambili kukhetho lukamongameli besekelwa ngababili laba ngumnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans osekelwa ngumnumzana J.D. Vance, lo nkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats njalo osekelwa ngumnumzana Tim Walz. Ekhuluma ngodaba lwabantu bokuza, uVance yena othi abantu abavela kwele Haiti bantshontsha omangoye babanikazi lezinja besidla edolobheni leSpringfield e-Ohio, uthe uzulu weMelika usethwele nzima ngokuswela izindlu zokuhlala ngoba sezithathwa ngabantu abavela kwamanye amazwe abangelamaphepha. Uthi imbangela yimithetho kaKamala Harris lomongameli Joe Biden emibi.
You've got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans for scarce homes.
Umbadalo yerenti iyadula ngenxa yezigidi zabantu bokuza abangela maphepha abathatha izindlu ezivele zisilela.
Evikela unkosikazi Harris, umnumzana Walz ukulandule lokhu esithi uVance lo Donald Trump kumele bachiye umkhuba wokugcona abantu bokuza bebethesa amacala abangawadalanga. Uphinde wasola uTrump loVance esithi kabahloniphi amalungelo abesifazana ngoba besekela imithetho ebavimbayo ukuthi bakhiphe izisu nxa kulesidingo.
How can we as a nation say that your life and your rights
singatsho kanjani njengelizwe ukuthi impilo yakho lamalungelo akho agoqela ilungelo lokwenza okufunayo ngomzimba wakho?
Umnumzana Vance ukuvumile ukuthi ngempela amalungelo abesifazana aphathelane lempila kahle yabo kumele ahlonitshwe. Kepha uthe ilungelo lokuthi bayavunyelwa yini ukukhipha izisu kumele libe ngumlando wezabelo athi uhulumende wezwe lonke. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi avotele yena lo Trump ngoba bezaletha intuthuko. Kodwa uWance uthe ababili laba balakho ukubuyisela ilizwe emuva bengakhethwa. Ngokunjalo uthe uZulu kumele akhethe yena lo nkosikazi Harris abe ngumongameli. Ingxoxompikiswano yayizolo ibingela kuxokozela okube khona kwekaTrump lo Harris kunsukwana ezedluleyo. Kutsho olandela izombusazwe weMelika, umnumzana Tim Moringai yena othi uVance nguye onqobileyo.
Bekungela kuthethisana loku khuluma phezulu komunye, uJD Vance ubuye prepared and he showed ukuthi he's a skillful debater. Governor Walz ngathiwa it was his first time in a major outing.
Ukhetho lweMelika luzaqhutshwa mhla ka-5 ngenyanga ezayo, lapho abantu abazakhetha khona umongameli omutsha phakathi kukankosikazi Harris lo Trump yena oseke waba kulesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamilinkomo.